phambi komthethwandaba kamantshi eMotare namuhla esethethwa icala lokubangela ufa kwakhe. Igqwetha elimelayo umnumzana Brian Majamanda utshele iStudio 7 ukuthi umantshi unkosikazi Lynette Mary Mongwari uthe umnumzana Mombelume ukhangelelwe ukuphindela njalo kulo mthethwandaba mhla ka-3 ngenyanga ezayo.
Tapinda mdare nas nenyaya ya tirarami Mombelume.
Uthi bazazama njengamagqwetha ukubona ukuthi uthoniswa engavalelwanga entolongweni ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso yebail, okutsho ukuthi okwamanje uzabe lokhu evalelwe. Umtshutshisi umnumzana Tirivani Mutyasiwa utshelele lidale ukuthi umnumzana Mombelume ulakho ukubaleka ngenxa yecala alitheswayo. Umnumzana Majamanda uqhubeke wathi balindele impumela ye-DNA test ethethwe izolo eyokudingisisa ukuthi umnumzana Mombelume oleminyaka engama-26 nguye yini owabangela ukuthi umoyi akhulelwe.
Ma-DNA test atisadane ma-results asho Paris.
Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uchasise ukuthi igama lomoyi ngu-Anna Machaya atshe u-memory Machaya njengalokho bekuphume enkundleni zebulenjini. Uthe wakhulelwa eneminyaka elitshumi lane, wabeletha eseleminyaka elitshumi lanhlanu, njalo umemori isihlobo sikamoya esileminyaka engamatshumi amabili lambili 22 esendele eMontoro kumnumzana Lamek Magonye Sigodla oleminyaka engamatshumi amahlanu lane i-54. Umnumzana Nyathi uthe abazali bakamoya u-Ana unkosikazi Shai Mavika lomnumzana Edmo Machaya abangamalunga esonto yeJohane Marange betheswa icala lokuvimbela amapholisa ukuthi adingisise kuhle ngalolu daba kanye lolokwendisa umntwana oleminyaka ephansi kulaleyo evunyelwa ngumthetho.